umongameli Emerson Mnangagwa uthi bayavumelana lenyathela elifuna ukuthathwa ngeleBotswana elokuqalisa ukuzingela inyamazana esifana lendlovu kuyindlela yokwehlisa inani lazo. Ekhuluma emhlanganweni wokubona ukuthi inani lendlovu lingaphathwa njani kwenzelwe edolobheni leKasane kweleBotswana lamhla, uMnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi amazwe angentshonalanga ayekele amazwe alendlovu eziningi enze akufisayo ukwehlisa lelo nani.
The one size fits all approach.
Okumele babekwazi ukuthi i-one size fits all SIT eyokumisa konke okugoqela ukuzingela indlovu kayisebenzi kumele singayivumi.
Is neither sustainable nor desirable. We must reject it.
Umhlangano lo ubizwe ngumongameli uMkhwetsi Masisi wakweleBotswana ngesikhathi ebhekane lokuchothozwa ngamazwe angentshonalanga phezu kwesinqumo sokufuna ukusungula ukuzingela kwendlovu okusemthethweni njengendlela yokwehlisa inani lazo. Okubona ngendaba ezenzakala phakathi kweleZimbabwe, uMnumzana K. Mathema utshele lo mhlangano ukuthi eleZimbabwe lindlela eyokulondoloza indlovu kodwa ngesikhathi sinye kule nhlelo zokuthi izakhamizi eziphila nazo zithuthukiswa kanjani. EleBotswana lamisa ukuzingela kwendlovu ngomnyaka ka-2014 ngaphansi kukahulumende owayengumongameli u-Ian Khama lisithi inani lendlovu selehlile ekuzwekazi le-Afrika. Kodwa iBotswana kanye leZimbabwe zinendlovu ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lahlanu i-250,000 osokudale ingxabano phakathi kwezakhamizi lalezo ndlovu. UMasisi layo uthi amazwe angentshonalanga akumelanga abatshele ukuthi bayenzeni ngendlovu zabo, zona okumele zincedise ekuthuthukiseni ezigabeni lapho ezitholakala khona.
Of course we should anticipate that the proposal to uplift our elephants will be vigorously opposed.
Siyazi ukuthi ukuzama ukuthi indlovu zethu zingene kwesinye isigaba ngaphansi kwe-CITES kuzaphikiswa ngamazwe angentshonalanga kumbe alingizwanga. Ngiyaphinda ngithi imizamo yethu izaphikiswa.
Uplift our elephants will be vigorously opposed.
Amazwe angentshonalanga agoqela eleBrithani kanye leMelika athi uma kungasungula ukuzingelwa kwendlovu kulakho kwehlisa kakhulu inani lazo. Abanye abayizethekeli besizavuka inyamazana zendle ezokwazi le-Afrika bathi uma eleBotswana lingasungula ukuzingelwa kwendlovu okusemthethweni abasoke balugxobe futhi kulelwe lizwe. Kodwa umongameli Hage Geingob weNamibia uthi akumelanga amazwe angentshonalanga bezame ukubatshela ukuthi benzeni ngendlovu zabo bona abentshonalanga bengalazo.
Indlovu kumbe izilwane e-UK kumele bazithobe bebuye kithi bazofunda ukuthi siphatha kanjani indaba lezi yokwenza ukuthi siphumelele.
Umongameli Edgar Lungu oweZambia laye ugcizelele emazwini lami esithi lesi sikhathi sokuthi amazwe lendlovu eziningi azibumbele kusasa labo ukuze imali etholakala kwindlovu lezi iphathise izakhamizi. Enye intatheli zindaba engenela umhlangano uMnumzana Edmond Madlela uthi kuqakathekile ukuthi amazwe la akhulume ngelizwi linye ngoba yiwo abhekane lohlupho lwendlovu.
Ababhekane lohlupho lwenani eliphezulu lwendlovu namazwe angaphansi kweqhaza agoqela iZimbabwe, Botswana, Namibia kanye leZambia. Ngakho kuqakathekile ukuthi bahlangane lapha eKasane ukuze babone ukuthi bangayiphatha njani le ndaba usiya phambili.
Amazwe womane ogoqela leli Angola avumelene ukuthi asekelane ngesikhathi kuya emhlanganweni we-CITES ozabanjelwa kwele Sri Lanka ngoNhlangula. Amazwe la afuna ukuvunyelwa njalo ukuthengisa inqwaba lenqwaba zempondo zendlovu abazigcine eziphaleni zabo. Ngingumathini Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngisabron kule Botswana.